kwezi lichiti moswera zvakanaka.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Vuganja nimtoka zomu se ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 18 kuNtulikazi 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kuvamile kakhulu kubona abantu emalokishini bezihambela nje bengagcize eqhakala bengagqokanga ama mask.
Iningi likhathazekile kakhulu ngokukhuphuka mahlayana kwenani lasebebulewe yi-coronavirus kanye lasebebanjwe lumkhuhlane.
Udaba lolu lushayisa ngovalo olumangalisayo, ikakhulu nxa sikhangela kulezi nsuku sibona amanani abantu ababanjwa lumkhuhlane lasebesifa ngalo mkhuhlane liqansa ukusa kwamalanga.
Uzulu uthi ukhathazekile njalo ngabantu abale coronavirus abaqhubeka bebaleka kuma quarantine centers. Abaqoqa ukutshengisela besola uhulumende ngemisebenzi yenkohlakalo bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo kungelani lokuthi uMongameli Mnangagwa usesungule uhlelo lokulwisana le-corruption. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi lithi likhathazekile kakhulu ngokukhwela mahlayana kwenani labantu asebebulewe yi-coronavirus kanye lasebebanjwe lumkhuhlane eZimbabwe. Inani lasebebulewe ilumkhuhlane likhwele ngabantu abahlanu ngomgqibelo laya kumatshumi phose amabili 18. Ugatsha lwezempilakahle luthi izolo kulabantu abathathu abafunyanwe belomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebebanjwe i-coronavirus elizweni laya phose kunkulungwane 985. Asebesindile labo sebekhwelile baya ku-328 ngemva kokusila kwabayisishiyangalombili izolo. Ebantwini asebefile, idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabayisishiyangalombili lilandelwa ngelakobulawayo ngabayisikhombisa. Phakathi kwabangamatshumi amane ababanjwe lumkhuhlane ngomgqibelo, abalitshumi lantathu bekuyizisebenzi zezibhedlela njalo ezilitshumi zazo ngezisebenza esibhedlela sempilo kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Konokana kuzivezela sobala ukuthi izisebenzi zethu ezisebenza egatsheni lwezempila kahle kazivikelekanga kuhle. Ngoba nxa sithi siyananzela uyafika ukuthi lanxa ufika ezibhedlela abaningi bangkhona baye begqoka ama mask begqoke lama gloves. But sibe sesisitsho ukuthi umuntu lwana yi-frontliner kumele ukuthi bagqoke lana ama-overalls esiwakhangela ukuthi abe yiwo abavikelayo sibili 100%. But iningi labo kalikho protected. So sikhuthaza uhulumende ukuthi avikele izisebenzi leziyana ngoba yize ama-frontline first line civil law for abantu esingathi kungona basengozini. Njalo uzananzela ukuthi abaningi babo ngenxa yokudubeka esikho khona elizweni basuka bagade amabhasi. Khonokona sibe sesikhangela ukuthi nxa behambe ngamabhasi umbinga we-public service umbinga kaZupco kwabanye abantu, nxa kuyikuthi umkhuhlane lususabalala usungena kibo kakhulu bona omongikazi labomongi, khonokona sokuzafaka ilizwe phakathi kohlupho olukhulu. Sibe sesisitsho ukuthi kutsho ukuthi lapho abasebenza khona vele kabavikelekanga nje, sesikhuluma nge-environment yangkhona. Ngoba nxa uzafika ukuthi sibhedlele sodwa kubanjwa abantu abangu-18 abale coronavirus, khonokana sokusengisela ukuthi kambe kuza kuhamba njani nxa abantu bonke labo bangu-18 bethe baba in contact lezi muli zabo, baba in contact labanye abantu abagada labo amabhasi, njengoba siyakwazi ukuthi iningi labo lihamba ngamabhasi akaZulu.
Abantu abanengi dube sizwa kuthiwa kabagqoki mamaski bawagqoka kuphela nxa bebona amapolisa. Yebo kunjalo yini?
Kuvamile kakhulu kubona abantu emalokitshini bezihambela nje bengagcize eqhakala bengagqokanga amamaski. Abantu bakholela ukuthini nxa uhambe elokitshini ohlala kilo kutsho ukuthi ivirus kayikho, okuyinto erongo kakhulu. Size sikhangela futhi la nxa ukhangela emabhasini lapha akazukho nxa ungena, akusasanitizer vele. Amabhasi amaningi esiwabona ngapha emalokitshini akusela ama-sanitizer. Ngokunjalo futhi kakusela thermal testing leyane ama-temperature. Kube sokusithi abantu futhi ngena ebhasini sokungazanithiwa imaski lena abayigqokela ukuthi izaba ipassport yokungena ebhasini. Engavela ngena umuntu useyehlisa useyifaka ngaphansi kwentamo. Sibe sesikhohlwa ukuthi nxa usithi uyananzela ucwaningo olwenziwa emazweni anjengabe-United States of America, kuyavela ukuthi ivirus liyani singaba lakho ukuthi ihlale emoyeni. So nxa usuthe wakhipha-ke imaski yakho laphana usuzifaka engozini, ngoba ezilonga abantu sebengenile ebhasini baye be-75 kumbe more than 75 people. So ngenzakala ukuthi abekhona omunye umuntu ola ivirus liyana nxa ephefumula khona phana la engafakanga imaski, la ungafakanga imaski usemukele ukuphefumula kwakhe lokuyana. Yikho kuzenza ukuthi kusabalala kwegciwane kube kuningi ngenxa yokuthi abantu sicabanga ukuthi igciwane ungavele ugaxa imaski yakho ngaphansi kwentamo ungasavala ngamakhala lomlomo, hayi ususefu. Njalo abaningi bakubona ngazantwa igciwane liba khona nxa ipolisa lalo seliseduzane, yikho ubona sebefaka imaski nxa sebebona amapolisa. Siyakhuthaza kuzulu ukuthi nxa uvele uphume zini wakho faka imask, uvala amakhala, uvala umlomo ukuze ube safe. Sibe sesikhuthaza njalo i-public transport system le yabo zuphu ukuthi bangayekeli ukusanitize abantu ngenxa yokuthi omunye ngangena la i-corona nalana ehamba ebamba izitulo ehamba ebamba insimbi leziyana. Abantu abaningi bazaphuma belayo ngoba uyafika ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayase bekuthwele laphana baminyana, osokusenza ukuthi lanxa umuntu elayo ngakubamba ngemuva ezigqokeni laphana uzohamba la uyithwele ngezigqoko usiya la emolweni yakho.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Kunjalo nje uZulu uthi ukhathazekile njalo ngodaba lwabantu abale coronavirus ababaleka kuma quarantine centers. Iphephandaba leSunday News lithi ngolwesihlanu kulabantu abalitshumi lane abalomkhuhlane lo ababaleke lapho ekade behlaliswe khona eBeitbridge. Abane babo batholakele babotshwa. Amapolisa atshele iphephandaba linye njalo ukuthi elizweni lonke kulabantu abedlula amakhulu amabili 225 asebebalekile kuma-quarantine centers. Abangu-29 kuphela yibo abatholakeleyo babotshwa. Sixoxele sakhamuzi seGwanda umnumzana Thande kuzintimkandla yena othi bakhathazekile kakhulu ngalolu daba.
Udaba lolu lushayisa ngovalo olumali sayo, ikakhulu nxa sikhangela kulezi nsuku sibona amanani abantu ababanjwa lumkhuhlane lasebesifa ngalo mkhuhlane liqansa ukusa kwamalanga. Ngakho lokho akusiphathi kahle lapha eMatsouth kumbe lelizwe lonke nje, ngoba laba bantu ikakhulu nxa sebefunyanwe belalo mkhuhlane kababekezele bahlale khonapho. Siyakwazi ukuthi siyezwa ukuthi indawo zakhona lezo kazi zinhle, kodwa vele akumelanga zibe ngamahotela phela, zindawo zokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo. Kuswelakala imfundiso enkulu kakhulu ebantwini laba ukuthi kungani befakwa kulezi ndawo. Ayisizo ndawo zokuthi bahlukumezeke, yindawo zokuthi bona lalaba abakibo ababathandayo baphephe emkhuhlaneni lo. Qakatheke kakhulu khona lokhu, ngobana nxa sebebanjiwe ngikhuluma kunjenje, sikhuluma kunjenje njengamanje, bayawufafaza lowo mkhuhlane, abantu baza kufa njengempukane ngenxa yabantu bona labo. Ngibone ngathi sibili, hayi sihlalele evalweni liqiniso lelo. Ungabona umuntu mzethi ngivela eBeitbridge ucina usethuka sosithi hambela khathana laye, ngoba kawukwazi ukuthi uke wahlangana labantu laba yini. La mabhasi asegcwala lanani, hayi hayi, into la isiphathi kahle, isithelela uvalo yethusa.
kuyini ongakuxwayisa izihlobo zabantu laba ezithi zisahlezi zibone umuntu thuthu sefikele ngekhaya?
Mina engakuxwayisa ukuthi laba bantu kabamangalelwe, babanjwe, babuyiselwa. Sekukubazonda yikho ukubathanda ke khona lokho. Umuntu angafika kwami ethi ubuyile ube 10-10, kumele nje ngigijime ngehle ngebamangalela kuziphatha amandla eziseduzane. Ngike ngabona lapha eGwanda omunye efake umbiko wokuthi bakhona abantu abathize elokitshini othiwa ispiscop, wazwafaka le namba yendlu laba bahlala khona ukuthi benziweni. Abantu kabaphumele egcikeni kabachaze ukuthi lapha nangu umuntu ubuyile, ubuye ngandlela bani, amangalelwe abuyiselwe ayegcinwa aze aphole nxa ephola. Kungangcono nxa kusehlula kuhambe yena yedwa kungabi bonke abantu ezindlini lemakhaya. Asibamangaleleni laba bantu nxa sibathanda sibili, lathi sisathanda ukuphila. Ayisiko kubazona, yikubathanda kakhulu, ukuthi balondoloze impilo zabo lezethu. Ngoba singabayekela imizi izavalwa ngamahlahla. Mina lo engikhulumayo ngingakubona ungitshele, ngazi umbuyisihlobo sami kumbe uyini yami. Eqinisweni ungangizondela kodwa zahamba nje kumangalela. Uzangibonga xa konke lokhu sekwedlule, xa sithe sasinda sasila kule imbubhiso yalo umkhuhlane.
Umnumzana Thande Kosintimkandla isakhamuzi seGwanda ubexoxa ecingweni leStudio 7. Abaqoqa ukutshengisela besola uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngemisebenzi yenkohlakalo bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo ekupheleni kwenyanga kungelani lokuthi umongameli Mnangagwa usungule uhlelo lokulwisana le-corruption ngomgqibelo. Omunye wabantu laba umnumzana Jacob Ngarivume, yena okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe, uthi njalo ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka lanxa uhulumende engala ukubapha imvumo. Abanye abathi bazaphatheka kulokhu kutshengisela bathi bafuna uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF besuke embusweni. UMnangagwa yena usungule uhlelo athi ngolokulwisana lenkohlakalo ngomgqibelo olubizwa ngokuthi National Anti-Corruption Strategy. Uthe kumele kubotshwe wonke amasela amakhulu lamancane, njalo wasola insakavukela yokubotshwa kweziphathamandla zikahulumende kodwa ziphinde zikhululwe, okubizwa ngokuthi yi-catch and release ngesiNgisi. Ucele abezombusazwe kanye labenhlangothi ezizimeleyo ukuthi baphatheke kumizamo yokulwisana le-corruption. Abanye bathi ngokwethula lolu hlelo, uMnangagwa uzama ukuthabisa abantu ukuthi bengaphatheki ekutshengiseleni okuza kwenziwa mhlaka 31 kulinyanga. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, yena othi kungumlando womuntu wonke ukulwisana lenkohlakalo.
Esingike sikubalekele ukubana elizweni kule corruption, and i-corruption yangkhona ilokwethusa, and i-corruption yangkhona ayikho uhulumende kuphela, isiyinto esitholakala yonke ndawo. And sisho njalo sithi la private sector lata abantu seyenza le corruption. Corruption sokuyinto esihlala ngayo njalo siphila ngayo. Idola likhona, nxa silikhangele silibona ngesuku ngesuku. Kodwa idola esilalo eZimbabwe asilo dola elithi khathesi singathi lingabe likwanisa ukusustaina i-wage bill eyama-civil servant. Njalo singakhangela kuhle kuhle ukuthi ekuqaliseni sisebenzisa idola ngo-2009 ama-nostro accounts amabhenki ayile mali edlula 14 billion, eyimali eyabuya eZimbabwe Atisiti ya skangile nguti after 5 years sise yonzale mali. Zimbabwe sase circulate less than 4 billion. Ocho wana 10 billion yanko sase si 7 siri ya puma yanga pendu njala. Unga kangela atesi ama nostro account ama bank. Ala ayo imali njalo. Uti sustain economy. Economy tifuna kusekileta kutisiwe rikumile kutle yasu kusekileta something like 3 billion. And leo 3 billion asilayo in US dollars lower in reserve currency. Imalo kufuze si build. So ngasika ngele katesi siyavuma yesu kule corruption and the corruption yonke kona yonke ndawo. La uhulumende kufuza acte kakhulu ngendaba ya corruption. Kakhulu enomongameli kufuza acte corruption ekuhulumende njengobaba wesizwe njengomkhokheli kufuza abone ukuthi uyaqondisa angalulazisi ngabambe achaye ngoswazi kuze kube ngani kuyaqonda ngoba ukuba the corruption yiko kwenza into zibe nzima ngoba abantu kuba nzima ukuthi batshele ukuthi into ayenzakale ngoba ekhangela abaye bekholisa.
Abongi labo dokotela baphakathi kokukhalala umsebenzi besithi kumele baholiswe ngedola lemelika kodwa uhulumende uthi kalayo leyo mali. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo zikhala ngokufanayo. Ubona luphetha njani lolu daba?
Masikhangele umumo weZimbabwe kathesi abakufunayo angiboni lowa ubona uhulumende engekwenelisa ngoba sikhangele ukuthi idola leAmerica kube likhona litholakala eZimbabwe kufuze kube le-production ngoba idola leAmerica lingatholakala nxa si-export kodwa ungakhangela kathesi sikhanya si-importa okudlula u-export. Sikhangele kwezenombolo sibili iZimbabwe ithola between 80 and 100 million esithi imali eyithola ngenyanga yenyanga from i-diaspora remittance. Ungakhangela leyo mali yonke ingaphelela njaye emafutheni e-petrol kuphela. Singakhangela imali esiyithola ngama-export esiwenzayo yehlile kakhulu ngalesi sikhathi se-COVID ngoba amabhoda amaningi ade valiwe kodwa besi-importa into eziningi ngenxa yale-COVID. Ungakhangela leso simo kukhombisa ukubana i-US dollar asilitholi njalo ungabakwazi ukubana i-US dollar esilisebenzisayo eZimbabwe asivunyelwanga ukulisebenzisa nge-America nxa lingashoda kula ngendlela esingayithola lona ngalo ngaphandle kokulithenga.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ecingweni ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla enewzimbabwe.com ithi abasakhulayo bebandla leMDC Alliance benqabele ukuhluthunwa kwehofisi yabo eKwekwe ngabasakhulayo beMDCT. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende sexwayise ababalisi bonke ukuthi kumele baqale umsebenzi mhlaka 28. Ababalisi bona bathi lokhu kulakho ukubangela ukumemetheka kwecoronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bonani basakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli, mina bengicela ukubuza ukuthi kanti eZimbabwe thina why singavunyelwa uku-exercise ilungelo lethu njengakwamanye amazwe? Kwamanye amazwe siyabona abantu nxa belento abakhonona ngayo bayahamba emapholiseni bacela emapholiseni ukuthi bafuna ukudemonstrate, amapholisa kube yiwo abakhokhelelayo ekhangelusile kuphela ukuthi kakula muntu ozaviolate i-demonstration leyo kumbe abantu labo soze banjani bayenza ukuganga endleleni abantu bademonstrate peacefully bethela ama-placards abo lapho eZimbabwe. Why kungenzakali? Kodwa i-constitution yeZimbabwe sizwa kuthiwa iyavumela ukuthi senze i-demonstration peacefully. Why nxa sisithi siyademonstrate sitshayo? Sitshayelwani? Kanti i-government isesa iyesabana abantu bayo kanti yenza ukuthi abantu bayo ingavumeli ukuthi ba-exercise ilungelo labo eloku-demonstrate. Ngiyabonga abalaleli be-Studio 7.
Sanibonani, sanibonani basakazi labathandi be Studio 7 lo nokhuluma uGift Sonduku Fokandlovu lapha ne Plumtree endaweni yakugamba. Basakazi bengicabanga ukuthi le audio yami ingahamba iziye fika kumqondisi moyo oqobo le MRP. Ngizwile statement sabo besithi bona begqoguzela abantu ukuthi bengazibandakanyi nombhikisho lo wamhlaka 31 July. Basi confuse thina ngoba iqembu esilizwileyo liphumela phandle lithi lona alihambisani nalombhikisho. MDCT ekamakhupu siyakwazi sonke vele ukuthi umakhupu usetshenziswa yizano lomnangakwa. So male MRP sithi yona ayiwusupport lo mbhikisho, kusiya sile mbuzo ukuthi kathi omqondisi usukungenzeka yini labo basetshenziswa izano ukuthi besiconfuse, ngoba bona umqondisi moyo kungathi vele baconfused. Ngicabanga one day besithi bona abahlangani vele entweni zeZimbabwe abangeneli kizo, kodwa uma yini ngiyabheka izithupha abazithweleyo manje zibhalwe eZimbabwe, amapassport abawathwele manje abhalwe eZimbabwe. Amboni isikhona isithupha esibhalwe MRP. Ngikhumbula futhi ngesinye isikhathi omqondisi besithi bona amashona vele abasebenzisani lawo, kodwa ngathi ngibheka amakandidate abo kuma election laphana 2018 ngathola kulabantu baseMpumalanga, omunye kwakungushiri bangikhumbula kahle. So bona bodwa basenza sibe confused ukuthi kanti vele wona lamadoda angumqondisi kuliqiniso yini ukuthi vele bavele bangama agent ezanu PF, kanti why belwisana lama opposition alwisizanu PF o every time bahlala be criticize uChamisa, but asibezwa be criticize kakhulu izanu. So sithi hayi omqondisi abake besiyekile kancane, sihluphekile sonke, asilamala silamsebenzi singabantu baseZimbabwe abame kancane. Ngiyabonga.
Ngithanda ukulibingelela msakazi beStudio 7 ngimudewa lapha eQuiqua. So umkhuhlane lo weCovid nxa usuqansa ngale ndlela usufuna abantu baziphathe bangabi ngamahlongandlebe babe ngamaphikankani, ngoba bazawuthela ugcwale indawo yonke babulalele abantu abangelacala. Njengoba sizwa kuthiwa abanye sibebalekile lapha ababaleke khona labahambe khona bahamba bewuspreada, kanti umkhuhlane ungekho lapha eZimbabwe la. But nxa sokunje sumane abantu baziphathe bazigcine bangaphumi bangayi ezintweni eziningi bazama ukuthi babe ngabantu abemiyo abazilondoloza abalondoloza impilo yabo, bangenzi inkani babe ngamaphikankani. Shuba sizaphela njengeMelika, iMelika baphelile abantu lapha besengakakuboni, kodwa ke ngenkani yabantu esinabo lapha bakithi shuba sazi. So sithi ngabantu bayaba lomoya kaNkulunkulu wokuzwelana, ngoba umoya basebelawo ngokubulalana. Ngamthiya mayethi aqala kukhangele ukuthi usilile inabe sebaleka ngabe kutshonile kanti ufuna ukubulala abantu. So asazi, kodwa nxa sisizwa abakusebenzisayo abaningi bathi nje amanzi atshisayo ukufutha kuyanceda, kunatha amanzi atshisayo lana uhahaza emphinjeni ufuthe kuyanceda, hayi kutho ukuthi kunjengefuyo kwinto kakhulu ukuthi abantu bazile, ngoba akula muntu welaphayo ngaphandle ukuthi uzincedise ngakho lokho. Yikho lami engikuzwa bekubala nje ukuthi ukufutha nokunatha amanzi atshisayo kakhulu abe maningi, wanathi nxembe ekuseni uvuna 2 liters imini chayo 10 liters echisayo awu ngawela kuthwa kuyaphuma kubaleka. So iqesi kuzwa bekuthi kathi asikakuboneka thina kasikwazi sikabilako ikuzwa ingizwebethi. Ngiyabonga msakazi.
Bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usemise njalo ukuthengiswa kotshwala esithi kwenza abantu bephule iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus nxa sebedakiwe. Uhulumende omutsha weleSudan yena uthi usezavumela abantu abangasibo bokholo lwesiMuslim ukunatha utshwala. Le yinto ebingavunyelwa kweleSudan kusukela ngo-1983. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu ababanjwa ngomkhuhlane we-coronavirus liqhubeka liqonga ngesiqubu esethusayo. Asebebanjwe lomkhuhlane sebesedlula izigidi ezintathu, 3.4 million, kuthi asebefile bona bangu 137,000. Izabelo ezike zavula ezigoqela oTexas, Arizona leFlorida yizo ezilabantu abanengi asebebanjwa isifo lesi kulezinsuku. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Kwavalwa abantu lapha eTexas bengathi balalela khonoko ukuthiwa ngumongameli ukuthi akulalutho ngokunye nje okuyithi iphepho okuzabuya kwedlule. Baba lazo nezingqondo, ama-business kazanga valwe, abantu babelokhe bezihambela nje belokhe besiyale besiyale. Kwaba lokuthi icosololo nje angithi kwase kubuya ke laphana kwase kubuya kuthiwa khona hayi kakuvulwe akuvulwe akuvulwe masinyane. Thina ke abeTexas ilokavena wethu sahle savula, abantu babuyele emabhawa lapha, babuyele ezindaweni lezi, babuyela kwabanjalo. Manje sokubonakala ngathi khonokho kwenza njalo sekuzenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke lapha eTexas khathesi. Mina idolobho engulo lele leDallas lidolobho elilabantu abangabale 2,500,000 people. Yekho ke kuphezulu kakhulu. Sike saba le ndawo enye lapha egcina laba badala okuzwakala ukuthi izisebenzi zisuke zachiya zabaleka khonapho, sezichiya isibhedlela, zichiya labantu ngoba abanye babo sebebanjwe wona lo mkhuhlane. Yikho ke kukhanya ngathi uphezulu sibili kakhulu okukhanya nxa bebalisa imbheda yonke eye-ICU lezi ndawana zonke sezigcwala, ukuthi sekufanele ukuthi bazame ezinye indlela zokuthi kuzuzakale indawo zokuthi abantu abagulayo bafakwe khona.
Amamaski bayawagqoka yini abantu khona ngapho kumbe balandela uTrump?
Lapha eTexas hayi vele abazange bagqoke imaski laba bantu lapha. Kwakuyinto engasizi lutho. Ngike ngikutshele nje ukuthi kule ndawo lapha engisebenza khona ngasahamba emsebenzini sasebenza indawo entsha. Ikho-ke umnikazi wendawo lo lapha uyasinxusa thina bekhampani yethu le uthi yena nawozani kuyabe kule grand opening bekunge-Friday. Yabona kula maviki amathathu adluleyo i-Friday yakhona. Sibe sesiziya-ke thina lapha sigqoka amamaski ethu la sibona ukuthi ha ungaphongungena lapha singazi ukuthi abantu bazabe baningi okunganani. Ngiyakutshela ukuthi oyedwa wakhona weza kimi wathi yena na I can't see your smile. Ngathi mina yeah you can see my smile, uhamba njani? Wathi ufakeleni lokhu embuza ngemaski. Ngathi mina hayi ufaka lokhu ngenzela ukuvikela wena lokuzivikela mina, ngoba wena ngikwazi ukuthi ubungaphi uvela ngaphi. Lawe kawungazi ukuthi ngivela ngaphi ngizivela wasevuma. Kodwa ke ngikutshoyo ukuthi indlu yonke kuyophithizela, kuyakhulunywa, kuyanathwa, kuyadliwa, kuyenziwa yonke into. Imaski hayi balalela kakhulu 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 lokho kwakukhulunywa ngumongameli. Kodwa kungathi uyakhangela kulezi nsuku umkhuhlane lo uphendukile, hayi bonke abantu sebengathi bathi niki ngamamaski.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni, sikhangele ebezihamba phambili. Iningi likhathazekile kakhulu ngokukhuphuka mahlayana kwenani lababulawa yi-coronavirus kanye lababanjwa yilomkhuhlane. UZulu uthi ukhathazekile njalo ngabantu abale-coronavirus abaqhubeka bebaleka kuma-quarantine centers. abaqoqa ukutshengisela besola uhulumende ngemisebenzi yenkohlakalo bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo kungelani lokuthi umongameli Mnangagwa usungule uhlelo lokulwisana le-corruption ngomgqibelo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7 na asilweni.